Indlela eqondile yokusebenza ukuthi amapholisa azidingele wona ukuthi abalecala ngobani abangelacala ngobani asikwazi kuyinto esemthethweni ukuthi kuyakhitshwa istatement isuka kupresident kube kufirst lady besithi bona bhalani emapholisa ukuthi kasilacala ayisindlela yokusebenza leyo uyathula ulinde amapholisa azidingele aze atsho ukuthi hayo lecala ngolo loqamba manga ukuthi usebenza lobani loqamba manga ukuthi usebenza lo lethu loqamba mangokuthi usebenza lo president kungabe ngupresident kumbe ufirst lady othi mapholisa atshelana abantu ukuthi kangilacala hayi kakusetshenzwa kanjalo baphuma endleleni ke lapho kwenza abantu bacabanga ukuthi vele kutsho ukuthi kukhona okutshaya amanzi kungenzeka kukhona okwenza okukhona asebekuvala ngokuthi bathi bona kakukhitshwe istatement esithi kalacala akwenziwa kanjalo kakusetshenzwa kanjalo
uGift Karanda lo obikwa enguye owathi igolide ngelikankosikazi Mnangagwa lendodana yakhe ubona kuyikuthi wayezama ukuzivikela ngokungcolisa imu likaMnangagwa yini njengokutsho kwamapholisa lohulumende kumbe kukhona okukhona esingakutshelwayo
Asisoze safasalaza iqiniso lakhona lokhu ukuthi angabe ube khuluma nje into engekhoyo kumbe ukhuluma iqiniso ngokuba information yakhona ifihlwa kodwa nje vele khona ukuthi izigebengu zithi nxa zisenza ziseba ubone zikhombe ehofisini elikhulu likahulumende ehofisini lika first lady ehofisini lika president kubonisa khona ukuthi hayi bantu akumanga kahle elizweni akufanelanga kube lihofisi lokudlala kumele libe lihofisi elihloniphe kayo lesabekayo elithandwa ngabantu hayi nje lelelo ukuthi izigebengu noma isiphi bese sithi hayi ubona lokho engutshontshileyo ngitshontsha lo first lady lokho engutshontshileyo ngitshontsha lo president lokho engutshontshileyo ngitshontsha lo mtaka first lady lo president uCollins kumbubani njengoba bebaqamba ungabona lokho kukhonjwe ofisini lika president kunenge okungahambi kahle kalilungiswe ihofisi kalihlanzwe kaliklinwe kalimanga kahle kakuhlanzwe ihofisi lika first lady lihlonipheke lihlinwe miswe kahle ngokuba kumele wona la amahofisi omabili ahlonipheke elizweni kodwa kakathe sikahloniphekanga ngokuba kulokho kukhonjwa khona ubugebengu lobusela
yena uhulumende uthi umongameli Mnangagwa usekuvezile sobala ukuthi ungumkhokheli ozimiseleyo ukulwisa inkohlakalo elizweni Ngokunjalo uthi uZulu laye kumele abambane kuleyo mizamo ungathini ngalokho
I-corruption iningi kakhulu elizweni ukubamba izinto ezimbili ezintathu ubamba abantu ababili abathathu abangakagwetshwa intambo abangakagwetshwa 20 years 30 years 40 years 50 years ebangakagwetshwa idilika jele ngenxa yenkohlakalo lobusela betshontshela abantu bezimbabwe nxa kungakenzeki lezo zinto abantu bengakayi esitokisini bayedonsa akusadlalwa ubugebengu bukhulu kakhulu njalo umuntu osebenzayo olwa lobugebengu ngasebenza ezishayela izandla abesima endimene sithi kambe liyambona ukuthi nisebenza okungakanani kumele asebenze abantu bezimbabwe yibo abaza kutsho ukuthi uyasebenza yini okwakhathesa uhulumende kakalwi le corruption uyakhuluma ngayo siyakubona kodwa akakalwi layo ngendlela afanele layo ngakhona isagcwelile izwe lonke isabulalile izwe yiyo into edilizwe ilizwe okwedlula zonke izinto ezikhona elizweni